Vele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kulokho kuyo. Sathola ukuthi ama-province amaningi njalo lawasayi. Ama-national executive, they force us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfune, ulande ukuza sixabanise.
Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo uMnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission day ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngumbhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke, indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni. Ngokuqala
abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebeleland north indlela abebekade bevota ngayo ibi phosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho emandebeleni, kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli weMathebeleland South kudale lesenethi uNkosikazi Sithembile Mlotshwaka sekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le-National Patriotic Front, umgcini sihlalo walo uNkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo uMnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare, lapho umgcini sihlalo we-MPF uNkosikazi Sandi Moyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele le-MPF elikhokhelwa ngu-retired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowayengumongameli welizwe uNkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa nguNkosikazi Sandi Moyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. UNkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMtiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba namatsotsi sesingasathola ukuthi sekuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu, asikwazi ukusebenza labanye. Mina ngisoke ngizikhomise kulokho kuyo. Sathola ukuthi ama-province amaningi njalo lawasayi. Ama-national executive, they force us ukuthi simkhisele umuntu lo asisamfune, ulande ukuza sixabanise.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMtiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMtiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa uNkosikazi Sandi Moyo kumanyano we-MDC Alliance. U-retired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli zindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli be-MPF.
We believe we are People's Party. And such decisions, major decisions like joining alliances and so on,
siyakhola ukuthi libandla labantu ungakho izinqumo zalolu hlobo esifana lokuba lilunga le-alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli sithole imibono yabalandeli bethu esiwakhokhelayo
abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe-MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mugabe umgcini sihlalo wecele le-NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kabuxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye budla ebantwini ukuthi kambe ngakumi kuhle yini abantu babe sebekhuluma sikulama-structures kulama-branches kulama-districts kule province so kumele ukuthi babuyele kuprovince iprovince ayibuyele kuma-districts i-district ibuyele kubranch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala-ke right ukuthi khona silethe-ke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hhayi singaxotshwa kodwa khathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano we-MDC alliance engumkhokheli webandla le-MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayemukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumevis gama
silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane ngalolu daba
umthiniri lo khanyani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa ushuthi yena wagadi imoto vele engazithi uyakazi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mugabe ukwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Chamisa ubona kuliqiniso into
kuyamangalisa ngoba lo uGrace Mugabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi aligcone nje kwezepolitiki kodwa becabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaChamisa sokuthi kunolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyajibole khonapho so kuyamangalisa-ke ukuthi bangathatha umdimeli umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube lomtimisi kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe bizipheze anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokhu esafisa ukuthi aphathe kodwa hhayi kuyabe kuliphutha elikhula kakhulu
bakhona abathi umtiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubonani kungaba liqiniso yini
umtiniri lo laye unganika asathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kule sikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NPF asizange sambona ekhuluma usesiba lamandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinto ngoba sazi upolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala kubika intathelizindaba yethu ubathabile Masuku
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eNational Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso yeHabakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi baxoxisane labekhomishini yeNational Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lwegugurawundi. Omunye wabasindayo kulesi siga unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi ikhomishini le isebenze ihlangene labantu abantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe
ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that nathi sibone ifairness yabo.
Umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi sika abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe.
Sifuna ukuthi commission day ivume ukuthi kwayenzakalayo lapho ngumbhuqazwe. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba leyo ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili, silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe. Abangafuni ukuvuma amacala abo bejele, abavumayo yibe singabaxolela.
Ukomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lweground lungaphathwa njani.
Ngayisiko ukuthi silandukuzwe impoza, but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of the process yangkhona yehealing. Ziningi izinto abazijileyo, siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungule indaba yangkhona.
Iningi labakade bekulomhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende yikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela, ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulungwane ezedlula amashumi amabili. UZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebeza kwedlula emhlabeni kulokhe kungakenziwa lutho. Ikhomishini ye-NPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe-strategic plan. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashwingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esizabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. UChamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisi sigaba seMashwingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena uvikwa engasabanga lowakhe umhlangano labalandeli bezanu-PF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxe lomnumzana Dube Mkomge isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okufuna uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe, ngoba siyabe sifuna ilizwe lesile-38 years lifile. So ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sidawuda bhata ngibona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa. Ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage yama-politicians, kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani.
Ngezinye indlela awulathemba lokukhulunywa ngomnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance?
Ya I think the temba ngoba yabona umuntu ngoba thina sisebenze kakhulu lobaba omogentwa kirayo wasichiyayo ngoba sonke sasire temba kuye abanengi sangena MDC ngenxa kababa omogentwa kirayo uchamisa ungagakira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident weMDC thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli chamisa asisoli makuthi kodwa sisola isystem ngokwenza kwankona ngoba ayishiywe FDC esiyijayele yo thina umkhonkwethu esangena ngo-99 singabantwana sesilendevu sesinabantwana lathi
sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezishiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva liyakukholwa lina lokho ngelikubona
yakungenzakala ngoba ungakhangela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulo ucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa umongameli uswakile engakazi ukuthi bazasebenza msiyane ayisikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye owalshmencube bayakala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye otshamisa sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali so kuya kumangalisa ukuthi laphana belwisana nomakhupu umakhupu sithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba owalshmen kalabantu ngoba ungakhangela owalshmen abo-tendaibiti kimi njengomkombo wedube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi
umnumzana Dube Mkombwe ngowe MDC kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7 Umeli weMathebelele South edale leSenate unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho uMamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umofi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo vakhala ndawonye lomteni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngobaba Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa wengomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokuthi abantwana besezimbabwe kugqiliwe njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngofebruwari kade sithiye ngobama uTsvangirai akusuku satshana nangu naye uSenator Mlotshwa usehambile amagama yiyo esingenawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhawekulethu indlela yethu sokhe
ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe
kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule hhayi wawungamtshintshi ungaze umthethisi okunganani wawungamtshintshi nxa ezithembi ukuthi lokho yiko engihamba ngakho wayengumuntu ohlale bobotheka nje abakhona nje kubobotheka kuphela namhlanje asakwazi ukuthi ozabe sesibobothekela inqubani yena okwakhe ukubobotheka kwangosuku kokucabangela kwakusembilini yakhe
uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebelele South abeyimela njengosenator ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani
angikhulu kula magama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe iMath South ingavela honorable Sithembile Mlotshwa
unkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo ku-Livestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edale lephalamende avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF leMDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilithumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebelele North indlela abebekade bevota ngayo ibi kosa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kutshintsha ngingathi kusukisela ngokhetho luka-2005 ngoba ngokhetho luka-2000 ibandla le-MDC lathatha izihlalo zemathebelele North ngobuningi bazo. Kuthe sokubuya kukhetho luka-2005 ngenxa yokuthi i-Delimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama-constituencies yehlukanisa amanye futhi sikubone lokhu indlela abantu bemathebelele North abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubhajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengecholocho imguza lebubi asikacaci ukuthi zizahamba kanjani, ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufanayo eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchekaya Nketa uthi isabelo semathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka. Ngakho asila mandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli imathebeleland ikakathekile kakhulu.
Imathebeleland North I think ama problems akhona angana yahambelana. Iwakhangela abantu abarejistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces bose ngemidlabo ye-population yangukhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama-statistics Matebeleland North Province amiga anje kathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho yemandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezivalisa iBhinga North, iBhinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhanyelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Woza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba loTsungai Sikirai yena otabuka kwaBulawayo kodwa osecula ekwelebhilithani.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabosichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esethe umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi ulesinye isipho esikhulu sokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamomukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo lapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngikudrama club nekwaya. Vele bengithanda into zokuhlabela nje bekuyinto engithanda ukuyenza. Njalo ngiqashe ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
Utsungai usebenze nabahlabeleli abathize kweZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngisengiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abedinati, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikholapha engibase khona lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade o bazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami uRoba Ngoma.
Luhlelo Woza Friday balaleli. Le ntombi yakwaNtuthu ziyathunqa uTsungai yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi ukusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Yinto nje lengayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama-levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo, lilinde ngoba kuyeza okukhulu.
Idlalathe lakhe lakuqala lidla amalangabi yenawo libizwa ukuthi Roba Ngoma Tango. Ngidlala ukuthi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Ingoma zonke lezi ziyatholakala, ziyatholakala ku-iTunes, Spotify, uDeezer, uGoogle Store. Nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayosearcha uTsungai Sikira the Physical CD, akhona lapha England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku-Instagram @TsungaiSikirai.
Siyabonga Tsungai ubekuhlelo Woza Friday ehamba letshahelidala uEzra Chisaspanda kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo ku-7.
Kusukela ku-7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.